Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 5 kuNhlolanja 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi.
Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhonona ngodaba lweholo.
Siyacela bantu bezibabu, umsindo awulunganga. Wonke umuntu engakwanisa ukuyenza konke khonokho elikuyenzayo. So thina salibukela lisenza khonokho elakwenzayo. Khathesi sesicela kube le-peace eZimbabwe. U-president wethu uyalungisa izinto. Akulazi into ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-one day.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi lanxa bezwisisa ubunzima ozulu abhekane labo, kumele abantu baphe umongameli Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Elebhilithane lithi kaliseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano we-Commonwealth, njalo lithi lilakho ukujezisa iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezintsha. Lamhlanje ntambama ngezikhathi zabo-9 emelika, umongameli Donald Trump uza kwethula imbiko eqakathekileyo phansi kohlelo lwe-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhala ngokuthi iholo labo lincane kakhulu, njalo bathi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika. Ukukhalala umsebenzi lokho kubizelwe izinhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela ezimtha kanye le-PTUZ. Abafundi abaningi baphendukisiwe esikolo namuhla ngoba bekungafundwa kungelababalisi. Kubika uGibson Bebe.
Umkhokeli wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uMnumzana Dakawafira Jowu, uthi inani lababalisi elingabuya ngemsebenzini belisedlula isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, 75%.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi ngaphandle kokuthi uhulumende leZBC bebesakaze amanga ukuthi sivumelene lohulumende izolo, okube yinto enze abanye ababalisi baye emsebenzini namhlanje. Kodwa elizweni lonke, endaweni ezifanana leMutare, iMathebelelendi, iMashonalendi kanye leHarare, iGweru, leMashingo, inani lababalisi elikhalale umsebenzi namuhla ledlula amachumi ayisikhombisa kuhulu elilodwa, 75%.
Uzo uthi njengababalisi bakhathazwa imibiko ethi ezikolweni zemaphandleni amalunga abo ebesethuselwa yintsha yeZANU-PF labanye akade bezithi ngamasotsha. Uthe lokhu kuveza ukuthi uhulumende usathatha udaba lwababalisi njengoluzembusazwe.
The political party at the particular ZANU-PF was sending also its youth and other functionaries.
Ibandla leZANU-PF lithumele intsha yalo labanye abangaqondakaliyo besethusela ababalisi abangayanga emsebenzini namu. Kodwa okusobala yikuthi ukwethusela kwamabandla ezombusazwe akusoze kusebenze. Ukukhalala kwethu umsebenzi sikwenze ngendlela esemthethweni, ngoba isisekelo sombuso sisinika imvumo yokukhalala umsebenzi nxa silezikhalazo.
Iningi labazali liveze ukukhathazeka ngesimo esisezikolo, besithi lokhu kulakho ukuphazamisa imfundo yabantwana. umnomza Themba Moyo ngomunye wabazali okhuthaza uhulumende ukuthi alungise izikhala zababalisi ngokuphangisa ukuze abantwana bengalahlekelwa izifundo.
Amateacher afundisa isikhathi sesikolo akulasivumelane esisebenzisa abakhona phakathi kwabo lohulumende, and thina kuyasiphambanisa sibili, kuyasi-affecta njengabazali. Xa umntwana iyaphuma ngo-10 ephenduka ngo-10 endlini kutsho woni khonoko, ngoba besikhathi sokubhala siyafika ama-exams bengazilutho. Sesicela ngathi uhulumende sibili ngaphathisa sibili ekukhulumile amatitsha la behlangane phakathi bencedisa abantwa bethu, ngoba akulunganga ngakunye.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umzali unkosikazi Sihle Ncube, yena othi abafundi basanda kulahlekelwa ngesinye isikhathi sezifundo ngeviki yokuqala kuvulwa izikolo lapho uzulu wonke etshengisela ngokungayi emsebenzini.
Ha, amatisha bakithi mele bengezelele lokhu zena imali, ngoba abantwa bethu bazafeyila, bayapasa njani nxa ababalisi bakhona bengelokhuze bengathabi. Asazi inxenye bazavumelana, kodwa okukhathesi abantwana bayasafa, they are the one suffering, babhala njani.
Izolo umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Phuma Vima uthe uhulumende uzaphuma lenhlelo zokuthuthukisa impilo zababalisi ezifana nokubanikeza indawo zokwakha izindlu ngesikwelete. Kodwa lokho akuduzisanga ababalisi bona abathi awasoze babuyele emsebenzini nxa bengengezelwanga iholo lafika kuma-dollars 1,200 nxa behlawulwa nge-RTGS 1,200 kumbe ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abasakhulayo bebandla lezano PF bathi lanxa bebuzwisisa ubunzima obubhekane lelizwe, uZulu kumele aphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Ngasikhathi sinye kulequla labazibiza ngokuthi Citizens Forum abathi bazathathela amanyathelo abenhlanganiso ezizimeleyo kanye lapha ama-ofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe, ikakhulu abamazwe angentshonalanga ababethesa umlando wokutshotshozela udlakela kuzehlakalo zokubhidlizwa kwempahla ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini kumaviki amathathu edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo bezanu PF bebehlabela begiya bekhokhelwa ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabo eHarare umnumzana Godwin Gomwe ngemva komhlangano lentathelo zindaba emahofisini awezanu PF HQ eHarare. Umhlangano lo ubungowethula umbono wabasakhulayo bezanu PF ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini ku-shutdown okwabizelwa ngabenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Lokho kutshengisela kuchiye abalichumi lambili befile, abangamachumi phose athoba minwe mbili 78 belimele ngemva kokudutshulwa ngabezomvikela. Unkosazana Cecilia Melody Verenga unobhala obona ngezokwabiwa kwamasimu ehlangothini lwabasakhulayo lwezanu PF ngomunye wenkokheli ebikulo mhlangano. Yena ke ulandisa ngabekade bexoxisana ngakho.
Thina singabantu bezanu PF and izanu PF ayilazithutha. Izanu PF ilabantu abacabangayo abathanda iphisi, kodwa nxa sokuyikuthi sokumele kube le head on, sithanda ukutshela abantu be-MDC abathanda umsindo ukuthi no, next time siyalipha i-warning, lingachabanga ukuthi liyenze khonokho, libe wazi ukuthi alisoze lichayisane bende security but ngamayouth ezanu PF.
Ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangavumi ukusetshenziswa ngabezombusazwe.
Ungakhangela koBulawayo kuseli ivinisho kuma-western suburbs, akula abantu bayagada besiye town ukuthi ethenga izingwa. Baye becabanga ukuthi bengabulala amashophu kusasa kuzaba ngcono, but impilo zinzima kibo segada $4 esiyetown esiyathenga isinkwa $2. Siyacela bantu beZimbabwe, umsindo awulunganga. Wonke umuntu engakwanisa ukuyenza konke khonokho elukuyenzayo. So thina salibukela lisenza khonokho elakuyenzayo. Khathesi sesicela kube le peace eZimbabwe. UPresident wethu uyalungisa izinto. Akulazi into ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-one day.
Bekuculwa ingoma ebezihaya lokukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba abuse engaphazanyiswa aze anelise ukuvuselela umnotho welizwe. Ngakolunye udaba olufanayo, abomanyano we-Citizens Forum bona baphe abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye labamahofisi abameli bakwamazwe entshonalanga insuku ezimbili ukuba balungisise inkulumo yabo kanye lezenzo zabo phezu kokwenzakala ngesikhathi sokutshengisela ku-shutdown lokhu. Umsekeli obona ngokuqhutshwa kwelihlelo kulumanyano uLonias Rory uchasisele umhlangano lentatha lezindaba e-Media Center ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ungasiyazi ukuthi kathesi kulabantwana sebeyizintandane, abanye obaba babotshwa, omama babotshwa, and into asizibonakele endlini ngapha. So thina sithi njengama-citizens konke okwawonakalayo sisibambene sonke from different political backgrounds ukuthi sipetishene labo esibabona ukuthi babe lalokho ababezakwanisa ukukwenza ukuthi impilo engabi lokhu ichitheka as time goes by. So yikho esikwenzayo kathesi.
Urozi uthi okwenzakala mhlaka-14 kusiya kumhlaka-16 Zibandlela kungesikwenza kwamaZimbabwe, bekhona ababetshotshozela.
Into mase zingalunganga, sasi-expecta that ukuthi abantu babezoyenza the same, bezibonakalisa ukuthi thina we don't approve of into ezenzakalayo elizweni lethu. Kodwa laphana kwakune-third force, kwakunabantu ababeresponsile ukuthi into leziyana zingahambi kahle. That's why babona abantu basebebulalana, abantu beluta kuma-shops, abantu besenza into hayi singazaziyo thina lapha eZimbabwe, which ukuthi khonokho aso kwenza kwamaZimbabwe kwenza lokuyana.
Abe-Citizens Forum bathi sebeqalile ukusa incwadi zezikhalazo kunhlanganiso ezibalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHRA, Zimbabwe Media Commission, ZMC, Parliament of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, British Embassy, American Embassy, ugatsha lukahulumende lwezisebenzi kanye lamanye amahofisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende weLebhilithane uthi akaseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth kulandela ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasotsha lamapholisa kumaviki amathathu edluleyo. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beBhilithane lamazwe ase-Afrika, unkosikazi Harriet Baldwin, ekhuluma emhlanganweni wePhalamende yakweleBhilithane obuhlaziya udaba lweZimbabwe namuhla. Asizweni amazwi akhe.
As of today, the UK would not be able to support that application because we don't believe that the kind of human rights violations that we're seeing from security forces in Zimbabwe.
LeBhilithane ngeke lisekele ukubuyela kweZimbabwe kumanyano weCommonwealth. Ngoba uchuku esilubone lusenziwa ngabezomvikela ebantwini kayisilo chuku esikhangelele ukulubona lusenziwa lilunga leCommonwealth. Mina ngicabanga ukuthi kulapho omakhelwane beZimbabwe abafana labo Mozambique kanye leSouth Africa okumele bangenele khona baqondise uhulumende weZimbabwe lapho aphazama khona undaba zokuhlonipha amalungelo abantu.
They would not be meeting in the UK's view.
Unkosikazi Baldwin uveze njalo ukuthi eLebhilitane lifuna izijeziso ezetheswa isiphathamandla zeZimbabwe ngumanyano we-European Union ziqhubeke zikhona. Wengeze wathi kulesi siphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezingekho kuluhlu lwezijeziso abalakho ukuzethesa lezi zijeziso.
The process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
Isikhathi sokuthatha isinqumo ukuthini izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngumanyano we-EU zisuswe kumbe ziqhubeke zikhona sesifikile. NjengeLebhilitane sithi isikhathi sokwesula izijeziso lezi kasikafiki. Ngokuhlukuluzwa kwabantu esibonileyo silakho ukuqhelisa uluhlu lwezijeziso njalo sijezise labanye abantu abatsha akade bengekho kuluhlu lwezijeziso.
Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi yehlaziya izombusazwe umnumzana efidlela Ncube yena othi uhulumende weZimbabwe uzigwaze ngowakhe ngokubulala lokuhlukuluza uZulu. Othi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba ikakhulu lawo afana leMelika leBhilithane isiphele eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Asikhumbuleni ukuthi inhlanganiso ye-Commonwealth inhlanganiso yalabo abahlonipha amalungelo abantu, abahlonipha umthetho, abahlonipha intando yeningi, abahlonipha ukhetho olukhululekileyo, abahlonipha abavimbela i-corruption esingathi yibusela, abahlonipha inotho yesizwe le, abahlonipha njalo izakhamizi zakuleyo ndawo. Ngakho-ke nxa ngabe iZimbabwe ingasahambisani lalokho kulandlela yokuthi ibuyele ku-Commonwealth, asikhumbuleni ukuthi khona 2003 lapho yaphuma khona yayivele sokulungiselela umhlangano wokuthi iyekhitshwa ngokuba kwase kuphenduke kwaba kompunzi idlemini sokusenziwa into engakazi wayibona, kubulawa abantu, kusenziwa zonke izinto kungahlonitshwa ukhetho lomthetho lamalungelo abantu. Bekule themba ke lizakhumbula ukuthi iNgilandi kuthe ekuphumeni kukaMgabe ngo-2017 bekule themba lokuthi kuzaqaliswa phansi ubudlelwano obuhle obutsha phakathi kweZimbabwe leNgilandi lamanye amazwe omhlaba. Kodwa ke ukuba kwenzeke khona lokho kudingeka yona i-government yeZimbabwe iqale ihloniphe i-constitution yeZimbabwe, iqale ihloniphe imithetho yeZimbabwe, iqale ibambe ukhetho olweZimbabwe oluhle.
Ithi njalo iBhilithane ilakho ukujezisa amanye amalunga amatsha kahulumende weZANU-PF. Ukubona njani lokho?
Lokho okwenzakele ezinsukwini ezidlulileyo kuvezile kamhlophe ukuthi hayi ingulube lokhu isedakeni, kuyala ukuthi kuguqukwe amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa, omama lokhu ebengahlonitshwa bedlwengulwa nje, abantu abaye emgwaqweni lokhu ebetshaywa ngendlela okuthandwa ngayo, lokhu esibona abantu besenziwa into embo okunye okumangalisayo kungahlonitshwa umthetho. Ngokunjalo-ke amazwe lawana awentshonalanga akujwayeleke ukuthi umuntu ongahlonipha amalungelo abantu bakhe, ongahloniphi i-constitution yakhe, ongahloniphi imithetho yakhe, bamfakele izijeziso ezinjengokuthi angavunyelwa ukuya khona kulawo mazwe kumbe futhi izijeziso zenotho eziqondene layo. Kakumangalisi ukuthi sebesithi baza kwenza kanjalo abeNgilandi ngokuba hayi kunzima ukugeza abantu abanje, kunzima kakhulu. Esingakhala ngakho kuphela ukuthi kakungabi izijeziso zenotho ezingagcina zithinta abantu bezibaba baphakathi kosizi. Kungabi ngezinjalo, kodwa nxa zikhona izijeziso kaziqondiswe kulabo bantu, zingachaphelela kancane ebantwini beZimbabwe, zingabathinti la kancane abantu beZimbabwe, ziqondane lalowo ongahlonipha amalungelo abantu, ziqondane lalowo obusa ngokubulala, ziqondane lalowo obusa ngokweba, ziqondane lalowo obusa ngokufaka ijambo entanyeni yabantu abahlupheka kangaka.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekubulawayo.
yebo 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 mthwakazi omuhle mina nginquma igobe umsakazi westudio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection ngo 8 ntambama namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwamalungelo abasakhulayo ngabezomvikela okwenza ukuthi abanye babaleke elizweni ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu nxa ufisa ukungena kuhlelo thumela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ungasixhuma njalo enkundleni yokuxhumana nokuzilibazisa eyefacebook ekhasini lethu ele-voa ndebele asihlanganeni kuhlelo the connection lilami umike hobe ngo-8 pm bye bye
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Lamhlanje ntambama umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzakwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo owe State of the Union address edalele parliamente elehlukileyo kunalelo ethule kulonyakenye. Leli dale selilawulwa ngunkosikazi Nancy Pelosi owebandla eliphikisayo elamaDemocrats kulandela ukunqoba kwaleli bandla kukhetho lusanda kwedlula. UTrump wethula lumbiko ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwebandla lamademokrasi lebandla lakhe lama-Republicans phezu kwemali yokwakha umduli emngceleni weMexico okubangele ukuvalwa kukahulumende okwesikhathi eside. Inhlanganiso ebona ngezamalungelo ezemvelo eSouthern African Resource Watch ivika ukuba umsebenzi wokwemba ikhopha kwele Zambia kawuncedi kangako uzulu ohlala endaweni ezilemigodi yekhopha ngoba inzuzo ingaphenduki kulezo ndawo. Uzulu weZimbabwe ukhala ngomnotho oqhubeka ukugudeka. Abanye sebephila ngokupheka amaqebelengwana kuthi njalo abanye sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla. Esokule ntengo ephezulu abangayenelisiyo. Okwamanje isinkwa sesibiza amadola amabili lenxenye $2.50 kuthi inengi labantu kalitholi limali. Kusenjalo asesilela futhi amafutha ezimota lobanje uhulumende esithi sokulohlelo lokuthwala abantu ngamabhasi ezubgo emadolobheni. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abayisithupha kumele ibe le mali efika phose ikhulu lamadola $800 ngenyanga ukuze babe lempilo engcono. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Busisa Moyo, usomabhizimusi ongumcebisi njalo kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho.
Ngokubona kwami into yokuqala yokukhulumisana, kumele sixhumane sikhulumisane ilizwe lonke nje sikhangele indaba zomnotho ukuthi sizophatha njani. Kodwa kumele kube lezinye izinto eziyisiqokoqela lapha sikhuluma mayelana ngomnotho, indaba yemali le yaphansi nemali nje jikelele ukuthi iphathwa kanjani. Into engani sithupha kakhulu lapha phansi ukuthi ama-exchange rate lawa ama-US dollars times 4 ngapha phandle emkambo lo wokuthengiswa kwemali ngapha emabhange amakhulu 1-to-1. Into engani kumele ithuzwe leyo masinyazana nje.
Pho kwenziwa njani khonokho ukuthi kulungiswe moya?
Kuyakhulunywa baba ngenxa yokuthi uhulumende wesaba ukuthi nxa singathi iyayekethisa leyi rate sisuke lapha ku-1-to-1 siye ku-1-to-4 bayesaba ukuthi engxenye imiholo yabantu le ntengo yezinto ingasuka nje kube isavungupungu isavunguzane sokukhwela kwezinto kodwa lokho kungenzakala kodwa nxa kukhulumisana ukuthi sizawuphatha kanjani kube yiprogram eyama 9-12 months ukuthi siyangapha yikho esikuxwayisa khona ngoba lokhu isivalo lesi imbiza leyisibila ungabe lokhu incunde vele uvale ngesivalo ungakhathaza phambili
siyabona njalo ukuthi okuhluphayo kakhulu ibond note indaba ingalahlwa moya
ibond note into encane ngoba into enkalakada yila amabhalansi okuthiwa o-RTGS ibond nxase likhangele nganye i-circulation iyabe kule 400 million but lawa ama-electronic balance imali esithi RTGS le leyo ichaya kuma-11 billion iyo yinkalakada lokhu ngumdlwane lokhu ibond note kwesinye isikhathi yathola ukuthi i-400 million leyana half isemabhenki 200 million yaziza njengamabhenki so imali encane kakhulu esekulethayo into ekhathazayo yile imali inkalakatha esithi ngama-electronic balance
kodwa kuyalungiseka khonokho
ye kule ndlela sesiye saxwayisana noprofesa ukuthi singayiphatha njani inkulumo yakhona yilokho isiya phambili kodwa kumele sikhulume lo muntu wonke nje amapensheni amakhampani uhulumende kumele kuhlalwe sibili kube lidala nxa singakhulumisana nje sishisisane ukuthi sesisenzayo kungabi lo munye ohambela phambili kumbe njani njani sikhulumisane nje into yakhona iyaphatheka ngenxa yokuthi iZimbabwe nxa sikhangela ilizwe eliyexporta 7 billion ngomnyaka asiyonto okumele siyethule kumele sikwenze nje ngendlela ngemfanelo sokuphatha sathola ukubhalansa then ubugcwelegcwele of course yenye into ephambanisayo eyenza ukuthi izinto singakhanyi
ngathi-ke khonokhu-ke nxa sikhuluma ngobugwelegwele moyo siyabona ukuthi kuyahlupha kakhulu kodwa kudala abantu baqalise ukukhuluma ngakho abakuhulumende indaba bengakubamba esidukwini kuhle kulungiswe khonokho
into yakhona yokuthi into iyahlupha ngoba ubugwelegwele buphathwa kule mbaxo ezimbili kulalowo othatha imali nalowo onika imali and abantu bakhona kulocebela omunye nabe kuyinto ephansi engakhanyiyo kungela muntu owaziyo ukuthi imali zakhona zigeleza zisiya ngazela so yikho kuhluphayo kodwa ngibona ngani sibili sesifike esikhathini sokuthi wonke umuntu sebona ukuthi ukuphatha solunyikinyeka nxa singayekela ukuthi sikulungise akuselasikhathi
ye kodwa-ke kusiya ngesikhathi kuzalunga yini kungakafika ukhetho olubuyayo kuma-2023 khona
kumele siluphathe 2023 asingeke siwubambe nxa singakulungisana
pho kungenzakalani nxa ukuthi kunjani
angenxa umkonomi nxa uzovuthuka kuzahluka so kumele sihlale phansi sibili siqoxisane njengamadoda nabomama sibone ukuthi siyakulungisa ngoba angiboni ukuthi singakuyekela kunjalo sithi hhayi asike asibeni sihamba kunjalo hhayi sesifike naphana sibile ukuthi sokumele kuhlale phansi kukhulunyiswane kuzwisisane sithole uncedo silungise ilizwe ngoba ye lapho esesifike khona sibabe sisebenza sesike uma-10 years lolu hambo sesifike laphayana sinele ukuthi kumele kulungiswe njalo athi kukhuluma kuphela
umnumzana Busisa Moyo ngusomabhizimusi njalo ungumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7
owamadinyakhala ngoba ngidabukile inhliziyo ibuhlungu ngoba yephukile awuwe mdale
ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lala kahle
ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili ababalisi baqale ukhala la umsebenzi namuhla uhulumende weBrithani uthi akaseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.